sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali chana njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 20 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhlelo lokuhlaba ivaccine COVID-19 luhamba kahle iphumula iloba kulohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelwayo ukuba balutshwane kwabomongikazi.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 lubikwa luhamba kuhle lanxa izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima. Uhulumende uthi useqoqa ucela usizo kumankampani azimeleyo ukuze asebenzelane lawo ukuthola imali yokuthenga amanye amajekiseni awe COVID-19. Ababalisi bathi uhulumende kafezanga isithembiso asenzayo esokukhuphula iholo labo liyefika kumadola emelika ngamakhulu amahlanu lamachumi amane $540. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni with Studio 7. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 luhamba kuhle loba nje izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima ngesikhathi ilizwe lihlaselwe ngolaka ngumkhuhlane we-COVID-19 othiwa yi-Delta variant. Kunje inani labantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo babe ngamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2113 batholakale belegciwane leli. Babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa 1,184,435 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 eZimbabwe jikelele. Njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 643,203 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Izibhedlela zonke edolobheni lakobulawayo zimatasatasa ngokuhlaba ijekiseni yokuvikela i-COVID-19, kodwa ubunzima ebezibhekane lazo i-COVID-19 ingakaqali lokho ziqhubekela phambili osekudale ukuba ezinye zezisebenzi zempilakahle zibambe igcikwane. Imikhuhlane engathelelwanayo layo ihlasele ezweni, njalo uhulumende uphakathi kokubona ukuba imithi elapha limikhuhlane ikhona. U-Principal Director we-Preventive Services kugatsha lwezempilakahle uDokotela Gibson Mhlanga uyachasisa.
Siyenza imikhankaso ukuthi amaZimbabwe ngabe wazi ukuthi kunemikhuhlane enje. I-program engathi ibikhona kodwa nje kathesi sesingasayiqinisa nje kuphela, vikele ukuthi abantu bengabofa.
Uqhubeke ethi kusukela kuminyaka edluleyo bebelohlupho lokusilela kwabodokotela abafundele umsebenzi.
Kusukela iminyaka eminingi edluleyo besile problem yama-specialist ebetholakale eHarare kuphela, even lapha kubulawa bebebalutshwana. Manje njenge-government sisebenza le-University of Zimbabwe besiponsa amadokotela abavela kuma-district hospitals bethu ukuthi be-trainer ukuthi beyenza bebe ngama-specialist. Beqeda ukutrayina udukazi silubona ukuthi bebengafuni ukuthi basuke eHarare bayesebenza lapha abasuka khona.
Sila ka ward 17 lo 19 unkosikazi sikhululekile moyo uthi uhlelo luhamba kuhle loba nje kuphuza ngoba abongi bebalutshwana.
Uhlelo lokuhlaba i-vaccine ye-COVID-19 luhamba kahle iphumula iloba kulohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelwa ukuba balutshwane kwabomongikazi.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Dumisani Nkomo uthi ukuqhamuka kwalolu bhubhano sokudale ezinye inhlupho.
Indaba ze-gender based violence ziyanda. Abantu abaningi abatholi imali, nxa ukuthi abatholi imali uma ngoye qinisehlala khona beziwo emakhaya abantu begcine besilwa.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi kunesiminye eminye kuzo zonke indawo okuhlatshwa khona abantu.
Amalansi emakhulu kakhulu abantu bayagqobana lapho okuvaccinate-wa khona. Kwathi kuqalisekuqaliseni abantu abehambe bebalutshana kodwa kathesi after imfundiso yebekhona abantu sebebaningi sibile emalayinini. Kuyaqokozelwa ngelokithi ngelokithi kugcwele sibili.
Emizameni yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 ezweni uhulumende ungezelele ngamaviki amabili njalo iziqondiso ze-lockdown ezikuhlandla lesine ku-level 4 lapho amavinkili asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 a.m. avale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu u-3 p.m. Uthi uZulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6:30 p.m. ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekuseni. I-curfew njalo akusela kuhamba-hamba kwezimota lamabhasi phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19. Kodwa izibhedlela ziphakathi kwetshe lembokodo ngoba sezibhekane lobunzima obuphindiweyo kulandela lokuqhamuka kwe-COVID-19 osekutshiye loZulu edideni ingqondo ngalolu bhubhane. Ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye ngesikhathi inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqansa. Uhulumende uthi useqoqa ukucela usizo lwamankampani azimele ukuze asebenzelane lawo ukuthola imali yokuthenga amanye amajekiseni awe-COVID-19. Lokhu uthi kuzanceda ukuba ilizwe liphange lithole amajekiseni amaningi ngesikhathi ilizwe njengawo wonke amazwe omhlaba lwisana le-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhulumende uthi njalo uzavumela amankampani lawa ukuba athenge amajekiseni lokunye okudingakalayo kokulwisana le-COVID-19, kodwa uthi lokhu kuzakwenzakala ikhangelisisa ngelihlo lokhozi ukuze uZulu engagqilwa loba ukuncindezelwa. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende usezame ngazo zonke indlela yokubuthanisa imali yokuthenga amajekiseni okuzivikela kubulumkhuhlane ama-vaccine. Uqhubeke ethi uhulumende ulemali aselelayo ngomnyaka odluleyo, ngakho-ke uza kwengezelela leyalo nyaka kundleko yakhe e-budget encedisana losizo azaluthola kwabamabhizimusi azimeleyo.
Sile mali esilayo esasiyigcinile kusukela ngomnyaka ka-2020 ifika i-$50 million amadola eMelika. Ngale mali esasilayo kusukela ngomnyaka ka-2020 sizayisebenzisa lo nyaka. Enye yakhona isuka kumali esasivele siyigcinele umnyaka
ka-2020.
Uqhubeke esithi ezinye imali okumele zisebenze ukuthenga impahla yokuvikela abongi labodokotela izasetshenziswa ukuze kuthengwe amajekiseni awe-COVID-19.
Ezinye imali esazivele silazo ngezokuthenga ama-PPEs, leyo mali iza kuya kumajekiseni. Singahlanganisa leyo mali besizayiphiwa ngosomabhizimusi siyabe sile mali enelayo.
Ingcitshi wezempilakahle udokotela Gary Shaba uthi kumele uhulumende aqhubeke edinga imali yokuba izibhedlela zibe le mali yokuvikela kulomkhuhlane ngoba usasekhona.
Kala kuzamele sinanzelele ukubana abasebenza ezibhedlela bavikelekile bathole izembatho ezaneleyo ukuze bangabambi lomkhuhlane, lokuthi maviki wonke banjani bahlolwe ukuze bengawumemethekisi phakathi kwabo langasezigulaneni. Okwesibili kulungisa indlela zokufinyelela umphakathi ngesiphangiphangi. Okubalisela ukuba lezimota lamafutha kumawadi wonke lasezibhedlela esikhulu esedistrict. Kudingeka indlela ezilobuciko zokukhulumisana ukuthi ama village health workers ma esefundisiwe ngalomkhuhlane njalo esekwazi indlela okuthelelwana ngawo abe lendlela zokukhulumisana leward center nxa bethole umuntu olezitshengiselo zokubana ulawo lomkhuhlane.
Uhulumende uthi uqoqa ukuthi lusiyaphela loluhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni okuzivikela emkhuhlaneni awe vaccine abe senelise ukuhlaba abantu abangaba izigidi ezilitshumi 10 million luba isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini sabantu i 70% ukuze lolu bhubhane lungaqhubeki ludala umonakalo elizweni. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ababalisi bathi uhulumende kafezanga isithembiso asenzayo sokukhuphula iholo labo liyefika kumadola emelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane i-$540 ngoba lengezelelwe ngengcosana kuphela kulinyanga. Ngakwelinye icele uhulumende uthi useyabele abantwana bemaphandleni amaradio afika inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 okubafundisa ngesikhathi athi izikolo zivaliwe ngenxa ye-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mduduzi Jubane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe esigabeni se-Midlands. Waqala ngokumbuza ngodaba lweholo.
Holo angisinami kakhesi anwanelisi ukuthi lihlanganise inde konke okufunakalayo ekuphileni ekusisteni. For a family of six, idatha iprobably data mlayini yethu isikhansile ukuthi i-around kuma-49 khona. So ngakhangela ukuthi khathesi average teacher uhola egom ayitholayo sa almost 21,000 to 25 abalemalezi. Akungezelela kwangikhona okubekhola kuloku bafake ngeb9,000 and ungakhangela ukukhwela kwenza izinto ngokurethi angikhona khona kwaba kwenza kathesi bathi bona bakutekelela i-bank rate bathi izinto ku-black market zithatha ngama-100, 130 and kwanda kodwa ngapha ngo-50, 184 dollars. So thina kasithengi ezintweni zegovernment kuthi ma-bank sithengelasho okuthiwa ku-black market umuntu ezovele i-black market ngazeyi-2 zayi-130. So yabona ukuthi imali eyifakele kulapha idlaweni lapho ukuthi uma imali yakhona isuka ibe phansi kakhulu ithingi kumatwana.
Sizakwenzani ngalolu daba khona lizahlangana njengenhlanganiso kumbe labe lokhu liqhubeka likhankasa seliholo eliphezulu.
Kathesi uyapushing ukuthi andiwombekalikhani lifollowa kumakwenza kumanidia zendela ikaba abantu beyasizeebheni ama-pelsits yaaetshengisa ukuthi into lezile isiyosilungise kwaphezu ngoba ipheka ngikhona isathinaisasilee ngenxa ye-COVID le ukuthi kube lokwenzakalo kungama-demonstrations laisokuso ku-difficult but ngasendile messages around ukuthi izobankona ikhanda siyathenkinge amafare sama-communities ukuthi labo baboni babe lakho ukusekela ukuthi uhulumende aqalisise indaba le ayilungi.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende uthi uyancedisa abantwana besikolo ngama-radio
kuthi nje uhulumende ezibabhekele umsongolwana wengalo kani njalo okunjiwango hlabo sokumbe asazi ukuthi kwanje abantu njengokuthi abantu abangikhona ukuthi bazalela bengathi izinto ngabe baningikatho i-200,000 is very little compared kumalena esilawo ezapha kanjabona ingine-district escot more than 200,000 dollars is just dropping the ocean njalo kudambona kwamaredi yankhona lawa kwazi ukuthi ngazaniyaaiyezemsindeni akwazi ukuthi bazaziyelanjani amsapho ngkuzwa lathi wakhona we-certificate sonkwenza ukuthi azinganekwane kwezikulumwayo nje ukuthi kwakunezinto ezayenzakalayo.
Lo ngumnumzana Mduduzi Jubane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Midlands.
Yebo, mthokazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla sixoxa labasakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-vaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4
COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo 8 ntambama.
Uhulumende usethule umbiko othi izisebenzi zakhe sokuzamele zingayi emsebenzini ngobuningi kuhambe abayisilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% njengendlela yokwehlisa ukuthelelana igciwane le-coronavirus. Kodwa abanye osomabhizimusi lengcwethi kwezomnotho welizwe bathi inyathelo leli lizagcobodisa umnotho welizwe wona ovele umi ngamadolo. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba Kutshera uthi uhulumende kuzamele achiye inani lezisebenzi eleneleyo endaweni ezingenisela ilizwe imali.
Nxa kuyukuthi uhulumende uzaba lezisebenzi lapho athola imali khona njengemingcele yelizwe, umona njengani ngeke kwaphazamisa i-economy kakhulu. Kodwa nxa kuyukuthi uhulumende uzaspreada izisebenzi, ubona njengani i-economy ingaphazamiseka. Nxa uhulumende engaba lezisebenzi eziningi lapho athola imali, uzenza ukuthi abantu bancitshwe amanye ama-service okumele bawathole njengempila kahle, njengenhlala kahle, njengemfundo. Asikazele umumo womnotho angibona ukuthi yinyathelo elilungileyo. Kodwa nxa sikhangele ukuthi uhulumende uyazama ukuthi agcine impila kahle yabantu, uyazama ukuthi la abantu abaningi bengafi ngomkhuhlane lo owe-coronavirus, ngibona njengani yinyathelo elingasebenza kakhulu nxa sikhangele ukuthi uhulumende uyazama ngawo wonke amandla ukuthi kungabi le total lockdown ukuthi abantu bonke baye bengasebenzi, baye bengangeni.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezidaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi inyathelo leli liza kwenza kube nzima ukuthola usizo kungatsha zikahulumende ebezivele zilodubo.
Kuzaba lengozi yokuthi nxa abantu sebelotshana ema-ofisini kutsho ukuthi ukuthola uncedo kwaZulu from ingatsha zikahulumende kuzaba lokunzima ngathatha isikhathi ukusizakala.
Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi bayalamukela inyathelo elithethwe nguhulumende, kodwa uthi kukhona ukungasoze kuhambe kahle.
Ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19, uhulumende usekubonile ukuthi aqume inani lezisebenzi zakhe kusale kusebenza i-10% kuphela. Khonokho siyakujabulela ngoba kuza kwenza ukuthi ukumemetheka kwegciwane kungasabalali kakhulu ngenxa yokuthi abantu basebebalutshwana kulezo ndawo lapho abasebenzela khona. Kodwa-ke khonokho kuveza ukuthi imisebenzi ekhangela ukuthi iphathise uZulu izinga lakhona selizakwehla. Sokuzathatha isikhathi eside kubana izinto ezithile zenzakale ngenxa yokuthi abantu okumele babambe lowo msebenzi abasekho, sokusele nje bona laba abakhangeleyo kuphela abalutshwana, ngoba kuvezile ukuthi umuntu phose ngenyanga akumelanga kudlula i-21 days engazange asondele emsebenzini. So khonokana sokungatsho ukuthi nxa abantu bebaningi emsebenzini kuyikuthi mhlawumbe linani elifika phose ikhulu, sokuza kwenza ukuthi maybe omunye ahambe kanye ngenyanga. Khonokana sokuzabangela ukuthi-ke ngezinye indlela uzabe eziholisa lezo zisebenzi kodwa zingasenzi lutho olumangalisayo. In other words, ngasicabanga ngokuthi ngasikhangela i-production versus imali ezabhadalwa kakusahambelani.
Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus emsebenzini libikwa lingaliningi kangako kulabalithola endaweni okubuthanwa khona ngabantu phandle komsebenzi. Kubeka uhlelo lokuzingelwa kwempahla ezintshontshwe ezitolo kwele South Africa ngesikhathi sodlakela oluqhamuke ngemva kokutshengisela kwabasekeli bowayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma besola ukuvalelwa kwakhe ejele. Kanti njalo amapholisa athi ezinye zalezi mpahla zitholakale emabhasini alubhekise eZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Impahla ezibalisa ama-television lama-fridge amapholisa athi zitholakale emabhasini esesiyachapha umngcele eBedbridge kodwa abanini bengalabo bufakazi bokuthi zithengwe njani nini njalo malini. Kodwa kumgcina ihlalo enhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lo banje bengasekeli ukuphatheka kwabathile beZimbabwe kudlakela olusanda kwedlula kungenzeka ukuthi impahla ezichiwoyo lezi kazitshontshwanga.
Isikhathi esiningi abantu nxa bethumela impahla kabafaki ama receipt kwesinye isikhathi ungathola ukuthi abantu babephathisile omalayitsha bebephathisile emabhasini bengahambisanga ama receipt nxa sekufika eborder sekutholakala ukuthi impahla lezo azila ama receipt kodwa ke nxa kuzimpahla ezijontiweyo njalo futhi abanikazi besaziwa ngoba bayabhala ukuthi impahla ziyangapi kumele labo bantu babotshwe ngoba kazihambisani lokuthi abantu bagqekeze impahla ezidolo.
Amapholisa lamasotsha baqhubekela phambili endaweni esijene ezelizwe bengena ngendlu ngendlu kudingwa impahla ezijotiweyo. Okwamanje sekutholakala inqwaba yamafriji, amatelevision, imitshina yokuwatsha, amaradio lokudla. Iningi lababotshiweyo belalezi mpahla sebeqalisile kuvela emthethwandaba ndawonye lalabo ababotshwa ngesikhathi salodlakela. Uhulumende ubengakakuveza ukuthi bangaka beZimbabwe kumbe abakwamanye amazwe abayingxenye yababotshiwe laba. Isizalwane sakwele South Africa uMike Thebe uthi kubhidlizwa lokutshiswa lokugqekezwa kwezitolo ikakhulu endaweni esihlala bensundu abaningi kugoqela labeZimbabwe sekubatshiyele uhlupho olukhulu.
Abogogo badinga imithi abasakhona ukuthola imithi yabo boma-clicks discam yabona abakhona ukuthenga.
Usenjalo uhulumende uthi sekubotshwe abantu abayisithupha okucatshangelwa ukuthi bayingxenye yalabo ababangele udlakela oluqhamuke kwele South Africa. Laba bantu bagoqela owayenhloli phansi kukamnumzana Jacob Zuma umculi isiphathamandla selinye ibandla eliphikisayo lentombazana eleminyaka engamachumi amabili lanye. Kodwa ke sokulokuphikisana ngecala abaletheswayo. Umongameli Ramaphosa wathi baza kwetheswa icala lokuvukela umbuso kodwa ke umphathintambo ogatsha lwezomvikela uthi abukho obufakazi balokho. Umphathintambo wefosini kamongameli unkosazana Sikhumbuzo Njaveni uthi uhulumende ulokhu emi kwelika Ramaphosa.
We want to clarify that the position of government is that as articulated by the president of an attempt at
uhulumende akaguquki ekuthini laba bantu betheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso
supported by any facts by our law enforcement agencies including the military.
Uhulumende uthi amapholisa lamasotsha sebenelisile ukumisa lo dlakela njengoba kungela sehlakalo sibikiweyo emalangeni asanda kwedlula. Kusenjalo ukuthethwa kwamacala kamnumzana Jacob Zuma awenkohlakalo obekhangele lokuthi kuqale izolo sekudluliselwe mhlaka 10 Ncwabakazi. UZuma ufake isicelo sokuthi ukuthethwa kwalamacala kudluliselwe phambili ngoba ufuna kuphole udlakela olukhona khathesi ukuze nelise ukuziyela mathupha twandaba nxa lelicala selithethwa. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokumelana le COVID-19 elizweni, abatsha abakwezomidlalo ngakwelinye icele bahlaba omkhulu umkhosi besithi inhlelo lezi zenza baphile nzima. Omunye walaba abatsha umnumzana Briski Ncube oyingcwethi kwezemidlalo lamasiko ukhuthaze abadlali abasakhulayo ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus ukuze babuyele emsebenzini yabo yemidlalo ngokuphangisa. Lokhu kuphume kungqoqo ayenze lo Mike Hobe weStudio 7.
Kodwa indlela abanye abantu abaziphilisa ngayo, umthetho okhona elizweni leZimbabwe kawuvumi ukuthi ube lemidlalo ekhona. Sokungakunjalo nezimuli mhlawumbe ezithola impilo nenzuzo yazo kusuka kusport, even ama-sporting clubs amaningi ama-sport bathola imali ama-gate taking ngenxa yomthetho we-COVID. Ama-channels wonke lawa kathesi abevalekile.
Bakhona abantu abaphila ngokudlala imidlalo etshiyeneyo njengoba imidlalo eningi imiswe okwamanje phansi kohlelo lwe-level 4 COVID-19 lockdown, kuyini abakwenzayo ukuze bathole imali yokuphila?
Qiniseke ukuthi akukho abakwenzayo. Mhlawumbe abanye bacina besephula umthetho, especially maybe abakusoka lapho abaye bangikhona yibo bacina besiyadlala ama-social soccer games kawavunyelwa khathesi karini. But ngenxa maybe yokuba stranded ukuthi abalazindlela zokuziphilisa ngazo bacina besiyadlala amabhora lawo maybe social kubheje ama-manikini at least mhlawumbe bangathola okuncane ama-clubs lawo carrin kuyawanzimela ukuthi abhadale ama-players abangadlaliyo ngenxa yokuthi nabo abalanzuzo abayitholayo nxa kungela-sporting activity eyathi senzakala of course the few mhlawumbe abanye abayenza okwe-entrepreneurship abanye abalutshwane asebengodrayiva bemthova obhishi layo futhi engathi khathesi isavaliwe so kuyisimesibi khathesi ebantwini abaku-sport industry.
Ukumiswa kwemidlalo elizweni ubona ngani kuyathinta na umnotho welizwe?
I-sport ngeyinye yezinto eziqakathekileyo mhlawumbe ezilisa inzuzo eningi. Nxa i-sport imile kuningi engathi mina kumile kule sport betting liyana which is one of the economic ways ezisebenzayo khumbula ukuthi kona sesiphila ine-digital economy so that i-field yemidlalo ka the gaming industry ngeyinye yama-field esilisa inzuzo ku economy yethu currently. I-sport tourism ngayikho xa imidlalo imisile kukhona ukwehla sile okukhona kwezomnotho mhlawumbe kasikhale izini kuma-city councils ama-city councils amanye azethola inzuzo encane kudlula ngokurentisa ama-stadiums abalawo which is a way of fundraising kubo so xa kungena sporting activity ekhona which means ukuthi labo akula mali engena imbe yakhufayo and in turn i-economy yethu
inhlelo eziningi kanye lamankampani amaningi aphazanyiswe yi-COVID-19 inhlelo ezijonge ukuthuthukisa abatsha abakwezemidlalo ziphazanyiswe na yi-COVID-19
kulenhlelo eziningi ezimisiwe ngenxa yakhonokho ngenxa yokuthi yathi abantu kona nxa umthetho we-level 4 lockdown ngithe wona imidlalo yonke kumbe ama-sporting activities yonke okwamanje asamisiwe which means kuakhona nxa kulabantu abadumele bayenze ama-training awe-sport kabawenzi because they are under lockdown unless nxa maybe besiyadlala phansi kathesi sinephumileyo siya kuma-olympic games but local imidlalo leyo imisiwe.
Siyezwa ingcwethi kwezempilakahle bekhuthaza abantu ukuthi bayohlatshwa ijekiseni elivikela i-COVID-19 abantu laba bagoqela abadlali bemidlalo etshiyeneyo ubona ngani lokhu kulakho kusiza na ukuze ezemidlalo ziqhubekele phambili elizweni?
Indaba yokuhlatshwa kwabantu ingenye yezindlela mhlawumbe ezishiwe ngurhulumente kumbe le World Health Organization International ukuthi kuzanye ukwehlisa inani labantu ababulawa naba-infectwa yi-COVID-19 khonokho kungasebenzile ebuhleni because nxa uke wezwa ukuthi kwakhona omunye esethile ethe point yokuthi kwakhona now have the health immunity so nxa abadlali labo bengahlatshwa ama-coaches engahlatshwa kungaba yinto enhle esise bethi kwakhona okunye sokungavela after that but i-immune system yabo isi-boosted ukuthi bengaqalisa ama-sporting activities.
Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina.
Engingakutsho mina ukuthi abantu abasha abaku-sport iqiniso yokuthi khathi sibaphila nzima kodwa esingakutsho ukuthi COVID-19 ikhona abantu kabahlatshwe basanitize lapho abakhona bagqoke ama-mask up. Indaba yokuhlatshwa kwe-injection yi-choice yakho umuntu kabanjwe ngamandla kodwa ukuze mhlawumbe indaba iqhubekele phambili abantu abahambe bayehlatshwa.
Lo ke ngumnumzana Briski Ncube ingcwethi kwezemidlalo lamasiko ubexoxa ecingweni lo Mike Hobe weStudio 7 ekobulawayo.
Yebo 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 mthokazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sixoxa labasakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-vaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 lubikwa luhamba kuhle lanxa izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima. Uhulumende uthi useqoqa ucela usizo lwamankampani azimele ukuze athenge amanye amajekiseni awe-COVID-19. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni ngasikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezi.